Ukusukela ku-April this year, thina sasisebenzisa 1.9 million liters as a diesel a day. About 900,000 liters as a petrol. Okwakathesi ngikhuluma lawe, sokwajamba kwaya phezulu, i-diesel sesebenzisa 4.1 million liters a day, i-petrol 3.8 million liters a day. Okutsho ukuthi kona sokufuneka ukuthi uhulumende ayengeze imali. Manje imali into ehluphayo kwakathesi ukuthi kona i-forex asilayo. I-forex esizuzayo kwakathesi sisebenzisa ukuthenga imithi ezibhedlela, iwithi kuma-farmers abalimayo. Manje nxa sokubuya ku-petrol thina sifuna ukuthi basinike, kumbeni ngithi mina banike ama-oil companies imali efanayo le 35 million liters. Mina njengo-minister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities, singathi wona ama-long-term facilities. Nxa ngiyenza khonoko ngenzela ukuthi abantu bakhithi nxa sesisela i-forex babe bancedakalile ukuthi kuza kuba kulenye i-facility ezayo kuba incedisa. But into ehluphayo ukuthi kona i-fuel yethu lapha e-region esadikla yithi esichiphileyo, okwenza ukuthi abantu abavela phandle kweZimbabwe babuya eZimbabwe bayithatha i-fuel yethu baphume layo phandle. Abanye abakhithi labo sebeyenza labo i-black market selling, yibo abathengisela abamabhasi amabhasi. Ubona labo sebekhweza ama-fees abo ngoba sebethengisa i-fuel yabo kumakorokoza ngathi ku-black market. Ungangena eHarare ngoba uye ngaphi eZimbabwe uzathola ukuthi ungabona izimota ziselayinini, ukhangele ukuthi i-servitation kulama-jerican amangaki, uzamangala ukuthi kanti ukuhamba njani. But kuphonga ukutshengisa nje ukuthi kona abantu abaningi sebenza i-business. Abemichova abasachovi, sebethenga i-business i-fuel bethengisa. Abanye abalama-drums labo sebehlala lokho belanda khona ukuthi namhla ingaphi i-petrol ikwiphi service station bethenga i-petrol noma i-diesel bethengisa ku-black market besenza imali.
Abanye phela bathi ngabe amafutha la ezimota akhona ayenela, ngabe akula muntu owathengisa kumkambo wensithi.
Ku-April lo-May sisebenzisa 1.9 million liters e-diesel. Okwakhathesi ngikhuluma lawo sisebenzisa 4.1 million liters. Kuhamba njani koko? Yimesi mhlobane ezinjalo. Ngoba ungathi wena kumbeniso kulezi moto eziningi ukuthi i-industry sivukile, ijampi yangukhona iphonga ukutshengisa ukuthi kule-black market. We are now the cheapest petrol sellers in the region. So what actually like supporting everybody. So we must change i-petrol yethu. Yiko abanye okwakathesi ungaya kwamanye ama-garage uzayithola i-petrol ikhona ngoba sebethengisa lama-US dollars okungavunyelwanga nguhulumende. Ungabona laba abathengisa ngohulumende lama-US dollars, i-petrol labo ihlala ikhona ngoba sebesenzisa i-price efanana leyaphandle. Into ekhona yokuthi kona thina sesithethe i-bond yethu ukuthi akayila i-rate efana nale-US dollars. Yikho okuhluphayo kwakathesi. It's just because of the rating. Yiyo into ehluphayo kwakathesi eZimbabwe. But ukuthi i-petrol ikhona ne-diesel ikhona, yikho kunama-line. One or two garages ungathola kungela line, kungela fuel, but the third one there will be fuel. And that is normal. That is what has always been happening. But uzabona ukuthi ezinye izimota ungazibona lapha egarajini le, uhambe uyile kwiligarajini esi uzabathola lokho ekhona. Lokho belandisela ukuthi ipetroli ingaphi, idizili ingaphi, bethenga befake emadramini. Mina nguminister mina. Umunye wakhuluma kimi engangazi wathi yena uyazi mina sengile 4 drums ekhaya. So lapha ngifuna ukuthi ngibe lesihlanu kona ngizaba le 1,000 liters ngoba ngo-January ipetroli izakhwela kona ngizathengisa. So ngiyakutshela into engiyaziyo.
Umnyaka lo ozayo libona kusiba njani ngodaba lwamafutha ezimoto? Ukuzaba lobubelo.
Ukubona kwami mina njengominister we-energy and power development, ngizacela ukuthi uhulumende akuyenze. Yikuthi kona si-adjust i-price yethu. Singaphonga adjust i-price yethu ngoba ukuthi sivumele abalamakampani abo ukuthi bazithengele bona. Ipetroli yabo le-diesel phandle uzabona kuzalunga.